sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 11 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo.
Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukubathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba.
Umbiko wethulwe inkundla yebandla lezanu-PF obusithi umqondisi webandla leli obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Tafatswa Mgwadi usexotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo. Isikhulumeli sezanu-PF umnumzana Chris Mutswangwa sokudale inkulu.
Ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi iZANU-PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo.
Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyampise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Uhulumende uthi umise umsebenzi okwenyanga ezintathu amatitshala angayanga emsebenzini ngelanga lokuvulwa kwezikolo ngomvulo. Embikweni owethulwe izolo, umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthe amatitshala azatholakala esethusela abanye babo ukuthi bengayi emsebenzini azajeziswa. Kodwa amatitshala akhulumele Studio 7 athe abethuki ngenyathelo likahulumende. Igqwetha umnumzana Love Momaduku uthi amatitshala angeke axotshwa kumbe umiswa umsebenzi ngumphathintambo, kodwa ugatsha lwezisebenzi olwe-public service yilo olungaxotsha izisebenzi lanxa lalo lolu gatsha alungeke lwaxotsha izisebenzi ngobuningi. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-Citizens Coalitions for Change i-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi badani linyathelo likahulumende.
Msakazi kuyadanisa thina lathi njengebandla le-CCC Citizens Coalition for Change sima lababalisi njalo silokudana kakhulu ngesenzo sikahulumende esokuthi athi usemise umsebenzi ababalisi labanye nje abayizisebenzi eziku-Ministry of Education ngenxa yokuthi bakhala ngemali. Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukubathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze bafike esisombululweni salindaba. Yena kubona kufanele kuba athi sebaxotha umsebenzi, sebamisa umsebenzi ngoba bakhale ngemali. Umzali othi umntwana maye ngakhala ngendlala sokufuza abulawe, asimzali ngisho totally. Angazi ukuthi kungenani ekhanda labantu laba abakuhulumende lo. Angazi bacabanga ukuthi benzeni. Into ebuhlungu kakhulu kuba babulala impilo zabantwana bethu, babulala ikusasa zabantwana bethu. Ungathi uyakhangela ababa abantwana bavele ngabafundi lezikolo zona lezi ezethu, ama-public schools, lawa ama-government schools. Bona abantwana babeningi labo bangaphandle kwelizwe laba bakhona balapha kulezi zikolo singama-private school. So abafayo ngabantwana bethu, thina abantu nje. Bona izikhulu, hayi abantwana babo ba-right, lekusasa yabo i-right. So kubuhlungu kakhulu kuba laba bantu abalazwelo labantwana bethu, abalazwelo lekusasa yelizwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone uhulumende ethatha isinqumo esinjengalesi nxa yethu unguhulumende, uhulumende wabantu abakwanile emakhanda. Kuvele kuyethusa kakhulu njalo kuyadanisa kakhulu lokho abakwenzayo.
Manje ngokubona kwenu udaba lolu lumele lulungiswe njani
msakazi udaba lolu kulandlela elula indlela ekhona kuba uhulumende ancenge isebenzi zakhe ancenge la teacher azama ukwethusela ngoba into yokwethusela isivele into yakhe ngathi uyakhumbula eminyaka emibili edlileyo wenze ngokufanayo abaku Ministry of Health kakhulu amanensi labo belohlupho olufanayo lokuba bakhala ngemali kuba imali abayihola incane uhulumende la wathi uyeqa wathi usebaxoxa umsebenzi kodwa andikubone konke lokhu ukuthi akusebenzi ukwethusela umuntu ngokumxoxa umsebenzi akusolve iproblem kumbe akwenzi emahluko into ekhona uhulumende kanike ababalisi imali engabenza bakwanisa ukuphila imali yona leyana yayivele ihola ngamateacher imali engange 540 US dollars ababeyihola ngalesana sikhathi yiyo imali okufuze abaphe yona uhulumende lo kakusikho ukuthi imali kalayo imali ulayo kodwa ukhetha kwayisebenzi ezinye izinto azibona yena ziqhakathekile ukudlula impilo yabantwana bethu
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change ECCC esigabeni seMatabeleland South kubeli bandla lezani PF enkundleni yokuxhumana eTwitter obusithi umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Dafatswa Mgwadi uxotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo isikhulumeli sezani PF umnumzana Chris Mthwangwa kuthiye iningi lisithi lokhu kukhomba sobala ukudonselana okukhona kubandla elibusayo inkundla yabasekeli bezani PF le phansi kwekhasi elizibiza ngokuthi zanu PF Patriots ku Twitter iyethulela umbiko ngolwesithathu kodwa umthwangwa uphange walulandula lolodaba esithi ungamanga esithi lungamanga amemethekiswa izitha zebandla imbiko esilesikhathi iphuma emaphephandabeni ithi kulokudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi lokho akusiloqiniso
iqiniso elikhona ukuthi kona abantu at times sisuka sithi abuse i-social media spaceless esisitholayo uyabona kudala sasikwazi ona indaba uzizwa ngeradio kumbe nge-newspaper kuphela kumbe nge-TV manje phakathi somunye nomunye nje angabe ukuhlala phansi abe lokhu idatha uyabhala okufunayo and abantu bayakwazi ukucreate ama-accounts nginje somina ungathola ukuthi ama-accounts asiyacreatwayo awambi khonapha abantu abezikhulumela ishida ngesiya ngale kodwa kungayisime engikhulumayo so khona kubona kuba buhlungu ngendlela enjalo siyake sibone futhi kwezinye izikhathi I'm sure la usho wawubona khona ukubana abantu be-announcer ukufa komuntu yena umuntu esaphila umuntu bengazi ukuthi uyagula kuphela uzabona abayeseihlentiona condolences uzdengusweni kona abanye abantu kanti banjani abangahloniphiyo bakusebenzisile kuzeni i-social media ngendlela embi kangaka ngoba i-social media phela yinto enhle kakhulu sibili kodwa isisenziwa ibe mbi ngabanye abantu abahluleka ukwenza izinto eziqondileyo ngoba into enjalo for sure nxa isenzakala ngabe utafazwa ebeqotshwa kule ndlela eqondileyo njalo kulabantu abayibo abaqondileyo okumele kube yibo ababikela uzulu indaba enjalo so pho-ke nxa usokubika omunye umuntu ongasiyo kumele abike yikho lapho ubona khona ukuthi either ngama-fake accounts ama-ghost accounts or ngumuntu nje abe lomona lo muntu kodwa konoko akutsho ukuthi ona ngibetha kulokuxabana epartini it doesn't necessarily then boil down ukuthi na mhlawumbe sowune-factionalism epartini hhayi lokhu kuya ngokuthi kona omunye umuntu abezonda wena njengomuntu umselufu hhayi sho ukuthi umbetha indaba yeparty or izinto enjengazona ezengizitsho ubana khona abantu sebe-create ama-social media accounts afake lapho abazafika-ke bebhala izinto ezingayisizo kuphela
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
kakumangalisi ukuzwa umbiko wonalo othi izanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje esiyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo uyakubona kuma-structures abaphansi ukuthi bayadonselana badonselane njalo phezulu mhlawumbe ku-district badonselane ku-province badonselane phezulu lakhona ngale sihlalweni sobukhosi bayadonselana. Umbango phela ikuthi kuyadliwa, kuyadliwa kuyathathwa laphana wonke umuntu ufuna ukufaka isandla laphana lapho kuloluju khona. Yingakho ubona bedonselana kangaka. Omunye ufuna ukuvimbela ezinye izandla zabanye ukuthi bangathaphulujwa adle yedwa, omunye la uyadonselana kwelakhe uhlangothi. Ngakho ke yikho kwenzakalayo vele, abahlangananga ababambananga, usuka phezulu uzufike phansi, usuka phansi uzufike phezulu, bayadonselana. Kodwa ke inkinga yokuthi kuso sonke lesisikhathi bayenelisa ukusebenzisa imkhathakhathi yabo abayenzayo, bacine behlezi esihlalweni lanxa behlukene kanjalo.
Amabandla aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo, ubona izala nkomoni lapho?
Impawu ezikhona kodwa zingatshintsha phela, ngokuba kupolitiki usuku ngosuku izinto ziyatshintsha. Engikukhuluma namhlanje kungenzeka kusasa kube sekuguqukile, kodwa masikhangela ngakhona lokho kukhona njengamanje, kubonisa ukuthi lapho kade kuyizihlalo khona zalabo abaphikisayo bazaqhubeka bekhona, bazabuyela. Lapho kade kuyizihlalo zabakuzana PF bazabuyela njalo. Kodwa ke kusengenzeka ukuthi kube lenguquko kusiya ngokuthi ukukhona yini osuke walala emsebenzini. I-opposition ingathatha ubuthongo, iyadliwa endaweni kade iqine khona lezana PF ngokunjalo. Ngakho ke kuzaya ngokuthi umsebenzi abawenzileyo bawusebenza okungakanani, kodwa impawu zithi ukuthi ungathi kuzaqhubeka ukuqhudelwene kungazange kwaba nenguquko ezinkulu. Kodwa ke kusengenzeka kube lezi nguquko, ngoba phela sesekukhona isikhathi amathutshana alandelayo, amaviki alandelayo, kungatshintsha izinto eziningi. Omunye acine edliwe endaweni akade strong kuyo, omunye acine wina lapha kade ebuthakathaka khona.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla leMDCT njalo engumholi weMDC Alliance umnumzana Douglas Munzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa enkundleni yeZororo Grounds eHighfield West Harare. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umkhankaso lo uzalontshwa eHighfield konapha eHarare ngumkhokheli webandla lethu leMDCT, njalo ngalokho kunguye okhokhela umbutho weMDC Alliance wamabandla lawa abambisanayo nxa kuyiwa ekhethweni. Uyabe kusethulwa imbiko ophathelene lokuthi ibandla ligaya ukhetho lume phezu kwaziphi izithembiso, njalo likhangelele ukuthi labo abacela ukusekelwa ngabavoti bacela lokho bethembisani. Sikhangele ukuthi isikhathi sifitshane nje singakangena kuma-elections ka-2023, kathi njalo sitshengisa lokuthi kuyini esikwenzileyo kusukela ngesikhathi kukhethwa abantu kuze kuyefika khonapha. Lokwethula nje esingathi isimilo kumbe isimo sombutho we-MDC Alliance ngalesi sikhathi sokhetho, ngathi ngamafitshane nje yizo ezinye izinto abantu okumele bakhangelele ukuthi umongameli ubaba uDouglas Munzora azethule kulo mbutho wekulontsha ikampeni.
Kuyabe kungumhlangano onjani, omkhulu kakhulu owe-rally kumbe abantu abalutshwana, kahle kahle vele kuyini okuyabe kukhulunywa?
Into eqakathekileyo ngalesi sikhathi sokuyikuthi kuhambe umbiko ebantwini ukuthi abantu babe baningi kakhulu, njengoba lisazi ukuthi sisaphakathi kombhuqukazwe we-COVID-19 akuvumi. Ngakho nxa sinxusa, asinxusi bantu abangecina besenza ukuthi siyephule umthetho wezokuvikela ikakhulu mayelana nomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho hhayi, inamba yabantu siyabe sikhangelele zona ezo ezisemthethweni o-200, 300 zingadluli khonapho, ukwenzela ukuthi singangeni ehlupheni lokuthi sicine sixatshanwa namapholisa labo bonke abanye abazomthetho. Ikakhulu kuyabe kuyikwethulwa kwe-manifesto ye-MDC Alliance engathi yilo uhlelo oluphathelene lokuthi kungani sigaya usekelo njengebandla le MDC Alliance. Kanti njalo ubaba uMonzora uzabe esethula njalo umbono esingathi ivision ye MDC Alliance ezakuveza sobala ukuthi lokho sihamba ngezinyathelo zika baba wethu uPresident uMogoeng Tsvangirai owasishiyayo. Sisethula njalo ukuthi kuqini esesikwenzile njenge MDC Alliance ukusukela ngesikhathi esakhethwa ngaso kuze kube manje sekufike lona lolu sona lesisikhathi sokhetho lama by elections.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT kube xoxa ecingweni le Studio 7 eseHarare. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla lezanu PF Mongameli Emerson Mnangagwa kanye lomholi we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa bekhangelelwe uqhuba umkhosi ofanayo ngosuku lunye eHarare lakobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Okwamanje sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uvakatshele kwele Mozambique okwelanga elilodwa lapho anxuswe khona uMongameli Philippe Nyusi walelo lizwe becazulula indaba zokusebenzelana. Iphephandaba lobulembu beintanethi elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa avinjwe ngabokholo lwesipostoli abakoJohane Marange bezama ukugebha isidumbu sentombazana eleminyaka elichumi lane 14 okuthiwa yabhubha ibeletha nyakenye. Amapholisa alokhu esaphenya lolu daba abikwa etshelwe ngumkhokheli walisonto uNoah Daguda ukuthi nxa befuna ukugebha isidumbu lesi bayecela imvumo kumongameli Emerson Mnangagwa obikwa engomunye wabasonta okhonza lisonto. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke li support Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthiwa ihlayele inhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kusiyakwazi. Sizoba sizofika ebangeni lokuthukana. I-Studio 7 yona kahle kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lama-supporters ayo. Singafiki ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu nxa simso la kakube imbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana njengomunye ngimzwethuka nje thuka lo baba lo olethimu le MDCT. Kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa uMoyo uMqondisi, indaba kababa uMoyo uMqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokho okufunayo ungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumeke ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Uzabe ekhulume ngubani? Ngoba kufuneka ebe kupower khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe, umbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe kumember of parliament adliwe, uzabe ngubani oza ukuthi lizwe liqunywe? Bonke nje ndiyabona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhulu uDr. Thokozani Khuphe, obaba uMonzora, hayi ngabantu abasebhoreni nabona lingasihluphi ngabo ngabantu abasebhoreni shame okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba bakholisa ukudlala ngengqondo yabantu. uzabethi wala ma supporters umama ukhuphe ngeza ukuthi lo muntu oyedwa umsupporter umonzo ralo ngeza ukuthi lo muntu oyedwa umsupporter kodwa abathi wala abantu babo akulalo thola phala ingayethuswa ngumlilo wa newspaper lo ngabantu abangalamsebenzi lapha asibayekeni benjalo kuphela
linjani lapha ku studio 7 ngapha ku Zimbabwe siyaphila kakhulu hlupho nje kuphela imali ya siyakhala ukuthi uhulumeni okhona ayesezethu izinto ezibengcono ngoba singathi asimfuni yabona ngesimba abalalo kwanizwe kwakhipha indaba ekhona nje ukuthi kwadwana kweZimbabwe singabambana siyaphumisa into eyodwa njengalaphana unkomo esekhona ukuthi besibona izinto zingcono ufika laphana unkomo wafa izinto ofazadakwa kakhulu ukuthi sikhangela unkomo ekhona zala umgabe ekhona ekokelela abantu sikhangela kathesi umgabe ekhona izinto bezingcono ufika lapha umnankagwa abe khona abe ngufezile ekokelela abantu izinto azihambi kuhle nje mina befuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili ekokelela abantu abahlale phansi cabange babone ukuthi amaphutha abangaphi ukuthi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje ngamanye amazwe bese wakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngakela eMozambique belelizwe le nasilandele ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula singasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke wena usufuna ukufuna inqindi laye ukuthi liulwe laye ukuthi ukhulumelene iqiniso yena umuntu efuna ukuthi ilizwe libe lihle ngiyabongana lama
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mina nguBruce Moyo hayi bethu umnyaka omutsha ikini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nasi indaba esegudini zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kade sangenelwa imamba endlini kwezenjani abantwana babulale kwelimfundo kwezenjani sikukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele sinzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolulunzima uhulumende kabhadala othisha hayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kade aliboni yini okwenzakala eSouth Africa bantu iSouth Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lowo vele osewalithatha umungu lasefana nalogola osebamba inkukhu phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini lamanje zakhamuzi ungasokufayi kuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imhlangano zakhamuzi ngezigaba likhiye izikolo kungangcono zivale izikolo udlala ngale qeda kwapho liyabhadala ischool fees setheme epheleleyo linabantwana bengafundanga itheme epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumZimbabwe kobomnankagwa hayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembulini aleke lisihloniphe sihloniphenini lingayenzi njalo asikhona ukumphatha umbuso lokhu hayi sikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lo libulala imfundo hayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough alifunguzeni uchamisa futhi elenzele hayi lo titsha laye liyenzele hayi khona mani sokuthumathi maZimbabwe
sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi be-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngokholeni wase-Ekwanda esigodini emngceleni webandalo esigodini ya ngiyabonga bengilalele imathepelelendi broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathepelelendi besho ukuthi imathepelelendi ayinalutho kudingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhaitbridge usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelendi ngoba imathebhelelendi isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kuneka abantu basemathebhelelendi sibamba
sibambaneni kakhulu, sizwane, sifane nalaba abenza ilima. Uyabona uma kunelima, owazi ilima abantu baya bencedisana, beze kwaNdlovu bazohlakula, baye kugatsheni bayohlakula. Into ezinjalo yizo ezifuneka kuthina ngapha eMajepeleland ukuthi sibambaneni, sibambaneni. Uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo, abantu bethu bazokuhlupheka kakhulu. Abantu bethu bawugcina befunda inlimi ezingasizo zethu. Abantu bethu bagcina besenza amasiko aseMpumalanga. Ngiyabonga kakhulu. Ya, ubaba lwa kade ekhuluma ngwe-freedom. Uthi yena ungwe-freedom. Awusiyipolitiki. No, i-freedom party but awusiyipolitiki. Ngiyomanyano lwaseMajepeleland. Uthi bahlala phansi bayisi about 70 members baqhamuka ngapha nangapha. Babona ukuthi iMajepeleland isalele emuva kakhulu. iMajepeleland ayinalutho, kuyahlushekwa. Ngiyabonga ngingamosha isikhathi bantwana benkosi, bantwana bokuthula, bantwana benhlabathi. Ngiyabonga. Umusa nothando lukaNkulunkulu lube nani. Ngiyabonga.
Salubonani basakazi beStudio 7. Linelisakaza njengoba zinjalo. Nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba. Mina nguBhanda Moyo, kubulilima West Plumtree, Ward 9, Makhulela. Mina okungizisa kakhulu eZimbabwe lapha. Abantu abadala mpela ama-politicians bakhuluma njengabantwana, akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangele ukuthi kadivele ilizwe liyangaphi. Abanye bakhuluma amanga, abanye bakhuluma kokuvikela iparty than ukuthi bakhuluma into ebumba isizwe. Abantu akabeke bezwele abantwana beZimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe. Angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty, ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka, izikolo kathesi abantwana abafundi baku-strike. Mina ngendlela embona i-strike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni, behlale emizini yabo or bayatoyitoya or benza. Ngingabi mude kakhulu. Ngiyabonga Studio 7.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu. Angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2600 bayabhubha ngelanga linye bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abantu abafika phose isigidi esisodwa 900,000 selokhu ubhubhane lwe-COVID-19 lwaqalayo ngomnyaka ka-2020. Kodwa inani labathelelwa igciwane le-coronavirus liya lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe umumo wegciwane le-coronavirus kuleli dolobho.
No, i-corona lokhu ikhona, kodwa sokuyinto esiphila layo. Akuseyinto esabisayo kangako, ngoba siyananzela ukuthi abantu abaningi sebetholile ama-vaccination baze bathola esithathu. Kusukela abantwaneni abale-5 years kusiya phezulu, umuntu onke esetholile ithuba lokuthi azivimbele ngokuthola injection. So hayi, uba khona kwayikhona, kodwa abantu nje hayi bazi uyabulayo ngenxa likhwehlele linkhaya, li-isolate linkhaya, but abantu abaningi vele akusayiwa lesibhedlela. Ungakhangela inumber zabantu asefika kuma-ICU abagula kakhulu isinganeno kakhulu. Njalo la bantu asebhubha ngayo i-corona hayi isinamba encane kakhulu, ngoba abantu abaningi vele sebe-protected ngawo ama-vaccine la atholakalayo.
Abantu belokhu belandela na iziqo ndiso zempilakahle ezokuvala umlomo ngamamaski lokunye okunjalo?
Iziqondiso bakhona abakulandelayo, but bakhona abayiziqoqodo. Ikakhulu laba abathi hayi sengitholile ama-injection abamabili amathathu, so mbona ngani mina hayi sengi-bulletproof, i-corona isekungithatha njalo ngaze ngithole vele yangithola ngi-vaccinated. Kodwa siyananzelela ukuthi i-government amanye nje ama institution kakhulu emsebenzini lapha kusiya ngestate ngestate balemthetho ethize ukuthi hayi nxa use building enje ngoba use gym kumbe use skole lakho abantwana besikolo kumele begqoka ama mask ilanga lonke. So bakhona kwezindawo akhayela kuma endaweni zokujabula njenge kuma football stadium landline hayi abantu abasagqoka ama mask abaningi kodwa nxa uthi bona bathi hayi thina sesilevers nation akusadingakali sigqoke ama mask kodwa kuyingozi khona ngoba abaningi bagcina begulile. Kodwa into enhle ukuthi ukugula kwabo akubahambisi kuma esibhedlela kumbe ku-ICU. Hayi yona imithetho okuba khona ikhona.
Umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani esikhangele ezinye izinhloko zendaba. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziweyo nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.